eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 14 kumbimbitho 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo.
Okukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhalala umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukugcina ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolu olubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelana lama-election.
Abe-SADC Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhalala umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyahluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela aye-United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezakoBulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona awezigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Alokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibiza sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labodokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe luhlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama-outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi, siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama-emergencies. Lwaba abantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama-operation, izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba okuthiwa i-outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
ngengabezwa lambe ngenza amahonga ngani bafuna ukwenza umhlangano wabo bahlanganisa ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi asikaphiwa incwadi evela emanesi. Kodwa mina njengomsiba lukhulu wabo inhlalakahle yabantu ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze kwachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abuhlangothi lwe-South African Parliamentary Forum sebenqome inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele we-SADC PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uZulu ngokhetho, zincedisana labaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. UChivia uthe njenge-SADC babona angani uhulumende weZimbabwe usenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekile lokuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo enyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze nazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelane lama-election njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolu.
Uthe ukufunda kwalezintatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu njalo kuyindlela yokuqomusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezinhlelo zilinyathelo elihle linguquko kwakumele ngabe yabakhona kudala, nakuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho-ke njengemisa sebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolo nyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizabuthola ukuthi iMisa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangela intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho zingakhethi, sisithi zi-fair kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane njalo sikhangela ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo, njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenze ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-affect ukuvota kwethu.
isikhulumele senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli izindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja singabasakhulayo imfundo enje so iyanceda isikhathi siya kuma-election. Sekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZDC isakaze okuhloniphekayo okufeka not lokho esiwubonayo ukuthi zanu PF ekamnangagwa yiyabulekho iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli ezindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, VEST, MISA, VMCZ intatheli ezindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli ezindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungenanhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela Election Resource Center, iRC lezinye sezilesikhathi zifundisa intatheli izindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli izindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe iRC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa yikomishini yakhe uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza umgabe uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa i-UNDP. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe abanye vela e-America isathi le-AU ngibona ngathi umumo khathesi singasitshiyene kulalo owakwakuyinto khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zingancede kakhulu ngoba ukhetho alusolwezana u-PF lukhetho labantu beZimbabwe. Nxa kule ncedo elungazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangaba.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BVR i-system ye-BVR iyadula. Imitshina yakhona ifuna amagetsi, ifuna ama-material. Ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuze luphumelele kube la ama politics amaningi abantu abase abayebesebenza besebenzela izekhi la bayebesebenzi so ngibona ngathi mina imali vele ayisizenele kule ndlela ezilenge abancintisayo amalunga ancintisayo amaphathi ancintisayo labe bekhuluma kuma radio kuma television station i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona kwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso
kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na kuyini obona liphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle
ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba bingazela bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabozimbabwe election support network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho okwakuvalekile kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emaradiyweni nakutv kukhanya ngathi kuyanceda kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasi afanele bayikhangelisise lawo kuyenza ukuthi babekwazi ukuthi isihlupha ngokhetho kuqondane le mithetho yakhona
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseharare Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe lolu daba belusemthethwandaba kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zemelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalitshumi lasikhombisa ngenyanga edlule umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademokrats khonapha emelika nguye onqobe ukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick Sakhon owebandla lama-Republicans izolo Inhlanganiso yabesifazana iWomen's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye ekhulu kumalunga abaza ncintisa kukhetho lwalonyaka uAnastasia Ndlovu usibhalo ludaba
lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni naloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kwe-Women's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eyeThis Constitution unkosazana Abigail Mopambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele leli lungelo.
Iqiniso ukuthi iConstitution yesizwe iyaprovider for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama bene ukuthi bathathe lezo kudla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties ngibona kuphela kungenzakala ima kuwukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe lama-policies kumbe lama-leaders ama-political parties. Uma kuwukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angibona ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku basi labantu abangene ezikhundleni abangu-10 bangu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi, ake liqalise and make sure nje umama esilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lo nkosazana Mkandla, unkosazana Therese Yankonjeni Taka uthi akuna kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kade singibonile ukuthi yena khona ama-councillors zama-MPs, angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lomama, liyangizwa bomama? Sunduzanani labo baba? Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nxa kusehlula 50-50 kumbomo bese sabani omama? Mama liyesabani? Lebe lisesabani makhosikazi? Lingesabi bakithi, lingesabi. Litshele enye into khonapha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye kobulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli we-MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli laloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhelekwe leBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uxoxisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele siphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe uqala umhlangano kampofu leziphepheli. Obongokuzwa isikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina lami batshela ukuthi kathi simuwe ekhaya sulungile, singcono. Kwangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona, kodwa abanye ngathi bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuya ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi fisa ukuthi khona bazatshela ukuthi khonancediswa ngokuhlaliswa banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokhu esaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule, sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sintheka sihlanda ngokukhuluma ngezombangazwe sanduzokhuluma ngabantu bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi sabona new dispensation sifuna ukuthi sihlathiwe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhloniphana.
Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli waludlakela okwabona ekakhulu abasekela ibandla leliphikisa leMDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngize lomhlangano lo baba nominista wedefense uphathi defense and justice uminista uphathi lo minister Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengalamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekekhona izimali zabo bayahlukuluzwa futhi nangabaqhashi babo. Konke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingabuya ngapha zibulawe sathi hhayi akumelanga zekho ezenjalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo yezihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1. Kodwa uthi lokhu akusho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Sivele sisebenze sithi lamaviki athile. Isinamanga njalo into enhle ngiqembu leHarare City Football Club ukuthi abadlali esasindanga ku-PSP silabo ngendlela yokuthi bamivele belani belamakhonjana. NgiSeptemba ngingasho ukuthi ngiyadelela kuthathela izinto phezulu kakhulu.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seKasile Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu le-Omaine lethule amajogwe lathi selitshiyana lo mdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba ineme iqembu leHarare City lona eliphushe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo ye-Omaine. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elomkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala leqembu leCape United ngesonto enkundleni yeNational Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City ligunyulwa kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokubulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwaka zomuhle sengilitshiya kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Asube nisonge kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.